Yebo bakandi, hayi umuma amakhaza mubi sibili kakhulu lapha eTexas. Kukhanya ngathi bathi laba bahlala lapha akukaze kube khona okunjengalokhu. Angithi kwesikhathi kuya kube lula nxa kuyikuthi esinye isigaba sitshayiwe esinye sisale. Kodwa kathesi kuhle kwatshaya isteyiti sonke kusukela phezulu khonale ku-El Paso kuze kuze phutsha ngapha ngaphansi e-Houston, e-Galveston. So ke kuthi ke kunjalo kungasiso snow esincinyane kwama-areas kusukela khonapho ku-5 inches to 8 inches kusiya ku-10 kusiya kuphezulu ingqumbi yomqando amakhaza lawo. Yikho ke okwenza kukhanye kusiba nzima ukuthi kusebenzeke. Ungakhangela nxa sekugodole kwaba njalo, uvele khona kuqale ngomqando phambili, kwangathi kuyaqanda kwangathi kuyakhifiza. Sesisithi siyabuya ke isinowo lesi asisancibili, sesizihlalela phezulu laphana. Kutsho ukuthi khona isteyiti sonke kumbe usedorobheni kumbe usemakhaya kugodole kakhulu, okwenze ukuthi nxa kugodola kunjalo bese kubuya kucitha amagetsi, ngoba amagetsi lawo abezethwele intaba zesnow, amanye sesiwa, amanye sefriza lawo segodola. Ngoba lapha eTexas kuvele khona kakugodoli. Nxa kungagodoli bese kugodola kusuka kugabhele amagetsi. Yikho okwenzakalayo.
Kanti vele bathi kuyini okubangele ukuthi kube lo dubo lona lolo?
Okwenzakeleyo ukuthi yikho khonokho ukuthi amagetsi ngaloko okwesilungu abathi asuke aba overwhelmed. Agajelwa ngoba yilowo nalowo umuntu efuna ukuthi athole ukutshisisa indlu yakhe, then amagetsi asesiwa lokho ekhaya esitshela ukuthi asewile, abesesiwa amagetsi esehluleka ukuthi anelise izindlu zonke ngasikhathi sinye, ama-companies wonke ngasikhathi sinye. Yikho okwenza ukuthi kubonakale lapha eTexas kusiba lo mqando omkhulu onjalo.